Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveza ukuthi abesifazane abaningi bayaqinisela nxa behlukuluzwa ezindlini lasemulini beqiniswa ngabanye abathi yikho okwenzakala emendweni besithi akulamuzi ongathunqi ntuthu. Izihlobo eziseduze kanye labangane yibo abakhuthaza lokhu becasha ngamasiko. Ingcwethi zezenhlalakahle kaZulu zithi ukuhlukunyezwa lokhu kuvela endaweni eziningi kusukela ekusweleni ulwazi yendaba zokuhlukunyezwa lokhu lamalungelo abo, ukulandelwa kwamasiko, ukungaqakathekiswa kokufunda komntwana oyinkazana okudala ukuthi ngezikhathi eziningi bendiswe besesebancane, ukuswelakala kwempendulo kubomama abemaphandleni embuzweni othi ngubani ozasinakekela nxa ubaba womuzi engabotshwa. Unkosikazi Ntombi kayise Mlalazi, umhlali wakobulawayo, uthi akulula kowesifazane ukuyamangalela umkakhe.
Ngomuntu engathatha omunye umfazi athiwa selihlukuluzana lisazwanani ezindlini njani njani ecina la seyindlela ukuthi selicaphuka kuphela khona omunye usithi uyakubekezela ukuthi ah mana ngibona inceke ungatshintsha yabona ukuthi ah okunye kuyala ukutshintsha ukuthi ah mana ubona agcina usuyekelelayo kela ukuthi ah kuyabe kunzima ukuthi uthi uyefika emapholiseni lizigcina selizondisa utshisa umbobhi simncine umuntu umthiye njalo yaso kunzima khonoko.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo kaZulu ukhuthaza ukuqiniswa komthetho ukuze nxa omangalayo abe lesiqiniseko sokuba uzathola usizo.
Yabona isikhathi esiningi omama bemakhaya baswele ukukhuselwa njalo izindawo zokuthi bayemangala zilobukhatshana thize lokwethuselwa, bayethuselwa, ukubotshwa, uvalelwe kumbe ufayindiswe ume phambi komthetho, yikho kwenza umuntu acine enjani eqondile. Njalo lo mthetho ungayekethisi kubo bonke omama labo baba, ngoba kwesikhathi omama basho ukuthi ngaze ngiyomangala ayi akumbhadali, uzabona sokubhadalena izimali, uzabona sokukhulunyiselwa, usale uyisithutha wena kungotshayiweyo.
Umnumzana Thompson Maseko okhangele isigaba seMathewelani North enhlanganisweni yePhadari enkundleni Men's Forum on Gender uchasisa ngezizathu ezenza ukuba omama abasemaphandleni bengamangali udlame abahlangana lalo.
Owesilisa uba lenkangelelo alazo. So nxa omunye esethe wehluleka ukugcwalisa lezo nkangelelo yikho kusuka kube lokuxabana abantu bachayane. Nxa amacala esethe abakhona esikhathini esiningi uthi awafikiswa emapholiseni. Kuvamile ke ukuthi nxa umsola esebotshiwe omama baphinde bamlandele bayecela ukuthi akhulule sebenika izizathu, kanti ke isizathu esikhulu kuyabe kuyona lwana umbuzo ukuthi xa umuntu lowo engahlala lapha thina siza kudlala.
Uqhubeka uMaseko ethi kulabe silisa labo abahlukuluzwa ngobulili kodwa esikhathini esiningi bethandabuze ukuyamangala ngoba kubayangisa.
Obaba abaningi bakholwa ukuthi izinqumo zonke zemizi kumele zithathe yibo kuze kuhlanganisele lezokuya ecansini. Kodwa lanxa kunjalo bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi. Ubonake bakhala ngokuthi emapholiseni bayahlekwa nxa besiyamangala. Obaba abaselaso ngesizathu sokufela ngaphakathi ugatsha lwe-VFU lukhona lubancedise ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ekhuluma lentatheli izindaba ukhuthaze abantu ukuba baqonde kungatsha zamapholisa ezikhangele abahlukunyezwayo ezama-victim friendly units ezisenkambeni zamapholisa elizweni lonke. Ngokufanayo, ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi abantu abayisilinganiso samachumi amane ekhulwini i-40% abaphakathi kweminyaka elichumi lanhlanu kusiya kwengamachumi amane lasificamunwe munye lihlangana lokuhlukunyezwa ngobulili empilweni zabo. Ngokunjalo, ukuhlukunyezwa ezindlini kubikwa kungelani lobulili ngoba abesilisa labo behlangana lokuhlukunyezwa lokhu kodwa bethula belimalele phakathi. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.